Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 1 kunhlolanja 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Unkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa ubotshiwe wavalelwa ejele lechikurupi namuhla esetheswa icala lokutshaya umlizane wakhe. Umongameli Mnangagwa utshele abamasonto ukuthi uhulumende wakhe uphakathi wokulwisana lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa ubotshiwe okwesibili wavalelwa ejele lechikurupi namuhla esetheswa icala lokutshaya umlizane ogcina abantwabakhe. Umubayiwa uvalelwe ngemva kokumiswa enkantolo namuhla phezu kwaleli cala. Sithi kumele avalelwe ngoba ekhanya engumuntu olodlakela. Umamangala kulolu daba ngunkosazana Delight Munyoro yena othi uMubayiwa umtshaye ngeviki edluleyo ezilande abantwabakhe esikolo seHellenic eBorodale. Igqwetha likaMubayiwa unkosikazi Beatrice Mtethwa ulilandule leli cala kodwa lokhu akusizanga ngalutho. Umubayiwa uke wabotshwa njalo ngenyanga edluleyo esetheswa amacala enkohlakalo kanye lelokuzama ukubulala umyeni wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli welizwe. Ababili laba sebesehlukana. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abamasonto namuhla ukuthi uhulumende wakhe uphakathi kokulwisana lenkohlakalo njalo wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho welizwe. Ekhuluma emkhosini wokukonto laba enkundleni yeNational Sports eHarare, uMnangagwa wengeze wathi abamasonto kanye lozulu jikelele kumele beqhubeke bekhulekela impumelelo kanye lokuthula. Nanka amazwi akhe.
We continuously depend on the church for spiritual guidance, shaping and molding of individual and societal moral values. Meanwhile, my government will strengthen and enforce mechanisms and institutions in the fight against all forms of corruption.
Uhulumende wami uzaqinisa indlela zokulwisana lemikhakha yonke enkohlakalo lokuqeda udlakela elizweni. Kumele sikhulekele ukulondolozwa nguNkulunkulu. Ukuphumelela komnotho wethu lokuthula okunaphakade. Njengelizwe singahlangana lobunzima kodwa kumele sihlale sikwazi ukuthi uNkulunkulu ujonge ukusiphumelelisa, hathi ukusilimaza. Ngatsho ukuthi u-2020 ngumnyaka wokuvuselela umnotho wethu lokuthengiselana lamanye amazwe. Ngicela inkokheli yamasonto wonke ikhuthaze abazalwane ukuthi basebenze kanzima. UNkulunkulu abelani lonke. UNkulunkulu makabusise eleZimbabwe.
God bless you all. God bless Zimbabwe. I thank you.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma embuthanweni oqoqwe ngabamasonto atshiyeneyo okukhulekela ilizwe namuhla. Umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ube nganxuswanga. Sixoxele sikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda.
UZulu weZimbabwe uyazi ukuthi abantu abaphitsheka besenza inkohlakalo bayatholakala bayabanjwa kungenziwa lutho. Siyabona ukuthi kunokubola okukhulu kakhulu kunhlangano ye-Reserve Bank of Zimbabwe ngakuthathwa amaxesha adingisa ukuthi kunokuzimisele ukuthi nikulungiswe indaba yenkohlakalo. Siyazi futhi namanje ukuthi nxa ukhangela udaba luka-Vice President uChiwenga olithiwa lona indaba yakhe sigijinyiswe yangena phambi kwezinye zonke izindaba eyaphili yakhe kulezinye izindaba ezileminyaka ethize zingafika kuleso swango. Kutshengisa ukuthi inkohlakalo nokwenza umathanda ukuphakathi kwalohulumende umthetho kawulandela. Njalo ukudubona ukhona ngolokuthi nxa kukhulume umnumzana uMnangagwa balutshwana abantu beZimbabwe abalakho ukuthi bakukhona okukhulumayo ngoba seziyinenge izinto eziphuma emlenyeni wakhe eziphuma kuba izeneze kumbe ezingabangali ezisuke zehlule kuba liqiniso. Ngakho akasuyena nxa kuyikuthi inhliziyo yakhe imehle akasuye umuntu okufanele ukuthi abe lo mbiko njalo ngoba akakholweki xa sikhanyana ngezenzo zakhe siye muva.
Kodwa kudaba lwenkohlakalo engazivikela ubaba uMnangagwa ngokuthi baningi asebebotshiwe phansi kukahulumende wakhe.
Kudaba esilalo ukuthi kulalokho okuthiwa ngekuthiwa i-catch and release ngumuntu ofana nomuntu ohambe esiyabambe mhlawumbe emanzini ayibambe abuya ayijikele emanzini abesithi hey uyazi namhlawumbe lesi tshebe esinenge abantwaneni kudlala ngesikhathi ke lokho uZulu weZimbabwe ngeke aze akhohliseke ngendlela efana naleyo. Siyazi ukuthi uhlangothi olufana le-Anti-Corruption Commission leZimbabwe lufakwe abangani bakhe yena uMnumzana uMnangagwa.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somholi we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Umphathi ntambo wezempilakahle uMnumzana uPataya Moyo uthi inani labantu asebehlolwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhuphuke lafika kumakhulu amabili lamatshumi amabili. Abantu laba bake bethekelela amazwe ahlaselwe ligciwane leli agoqela ele-China lapho osokufe khona abantu abedlula amakhulu amabili. Sixhume isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mbuso Fuzwayo yena othi uZulu usedlela evalweni.
Njengezakhamizi kuyethusa ngoba ungakhangela ngikhangele iMozambique imisile ukuthi izizalwane zeMozambique zihambe eChina kumbeni izizalwane zeChina zingenekele eMozambique. But thina kwelakithi ilizwe elidubekayo elingala capacity yokuthini kungenzakala anything, akwala anything eseyenziwe ngohulumende yokumisa abantu ukuthini beye eChina kumbeni bengenekelakithi. So uyazibuza wedwa ukuthini uma kungabuya abantu abalawo lo mkhuhlane, our health system is just the worst region naleyo, sizakubamba njani? But ngenxa yokuthi sililizwe elilabantu abasebukhokhelini ababekhangele kakhulu inzuzo kubo not elizweni, nokuthi kwankona uma ungathama kumkhuhlane bangenzayo ko bakhangeleni inzuzo, akulanto uhulumende aseyenzile to prevent i-movement yabantu so as to stop that. Kuyadanisa kakhulu.
Ikhona yini imbiko ethulwa nguhulumende kungaba kumathelevizhini lakumaradio ejonge ukulimukisa uZulu ngalomkhuhlane?
Balimukisa ngoba mbone umphathi ntambo we-information ekhuluma ngakho esithi hayi abantu bengethuki, okuyinhlala yenza ukuthi bathi bengethuki but bengafaki i-preventive measure.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo yisakhamuzisa kobulawayo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawafu.
Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele e-World Food Program ibambisanele Afrika Zimbabwe ziqale izolo ukuthuthela ukudla edolobheni leGwanda okuzadluliselwa emaphandleni lapho inengi elikhala khona ngendlala. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Ukudla lokho ogoqela amabele indumba kanye lamafutha okuphekisa kuza kwabelwa njalo abaswela emadolobheni asezansi emandebeleni. Ukansila kawa 13 entepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi izakhamizi sezikulindele ngamehlo abomvu lokhu kudla.
Kutsho ukuthi nje babhizi kade segwanda ntengi lapho izolo ngabona azithutha zigcwalisa sibili igutshete lelanalelako siya phambili. Kutsho ukuthi ngenye indlela hayi izakhamizi sezilindele khona ukuthi kuzodilivelwa.
Iminenga lelimanga nakene lalonyaka ngenxa yokusilela kwezulu. Kanti abalimileyo lonaka sebelahlekelwe lithemba lesivuno esihle ngoba izilimo zabo sezithile. Isakhamuzi semagedleni eGwanda North unkosikazi Julian Dlovu uthi bayaludinga uncedo lokudla ngokuphangisa.
Sesibona ngani hayi kuyavuka kuyavuka kumbeni siza kudla kumele asoze sidle vela sikwazi ivele yinkanga la indlala. Sesicela ukuthi uhulumende asincedise ngokudla. Wona lumnyaka singawuthutsha abantu abami, hayi sibongeni inkosi.
Usobhuku entalala umnumzana Trust Sebata uthi ukudla bakuthola phansi kohlelo lukahulumende akweneli. Ngakho uthi kubalulekile ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedise.
I-social welfare yiyo encedisayo, yiyo ezamayo sibili ukuthi abantu bazuze ukudla. But iningi abanye abaholi, so kukhanya indlala enkulu kakhulu lapho.
I-WFP ithi abantu bakulela bedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million abasemaphandleni lasemadolobheni badinga ukusizwa ngokudla lonyaka. Uzulu emandebeleni uthi uhulumende kumele akhe amadamu amakhulu njalo alondoloze lawa khona ukuze izakhamizi zilime ngokuthelezela zithole ukudla ngesikhathi sendlala. Ukhansila kawadi 17 efumugu umnumzana Ephraim John Nathi uvumelana lalumbono. Kodwa uthi okuhluphayo ukuthi uhulumende kalamali.
Kuqakathekile ukuthi sibe nelitamo elikhulu ibamba amanzi, kodwa ukhangela umumo welizwe tenet to be told ukuthi kuyena kuyenzakalayo. Yabona vele kunzima ugebha idamu, but nxa singabe sithole izimali zikhona kukhangelwe kakhulu ukuvuselwa kwamadamu, ngoba kukhanya ngazathi kakhulu kakhulu ukuthi wethu semadamu lapha izifuyo zethu zaswela amanzi, abantu sikhathi singebenaza ndawonye izifuyo labantu kanye lezigarden zabo ezekudla. Kwabantu ababo
uSikomitsho oGwanda unkosikazi Gilibone Ndowu yena ududubo lwamanzi bazaluphatha njengodabo lomqoka bengathola imali eyabelwa izabelo zelizwe ngurhulumende phansi kohlelo lwe-devolution fund.
Sikhangela ukuthi eziGwanda district sile problem yamanzi, especially eGwanda North ikho lapho kungela amanzi kakhulu, kodwa kwezinye indawo nje loba ekhona but sile scarcity yamanzi. Sikhangela ukuthi imali enjalo ye-devolution nxa kuyukuthi sizafika esabelweni sakithi eGwanda, i-priority yethu izaba sekuthini siyenze ukuthi isabelo sethu sithole amanzi awezifuyo lokuthi siyenze i-livestock development.
Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elithula iManyange likhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi eGwanda South njalo livuselele indawo zokulima ngokuthelezela kusamile okwamanje. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemadawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kwele South Africa lapho izizalwane zeZimbabwe ezihlala elokitshini le Oliven Bosch kwele South Africa ezithi sezihlalela evalweni kulandela ukuhlaselwa kwabokuza. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapo.
Esinye sezizalwane zeZimbabwe umnumzana Nkululeko Mate uthi baqale ukuhlaselwa ngolwesithathu lapho avuswe khona umsindo wabantu sebegcwele egumeni lakhe bebhaqabula yiloba ngubani obecatshangelwa ukuthi kayisiso sizalwane sakwele South Africa.
Bebethaya hayi kancane kwagcina sokudutshulwana lapho sokunabantu sebedubula lapho.
Izizalwane zakwele South Africa zihlasele abokuza kuleli lokishi ngemva kokuba esinye isizalwane seMalawi sikhandele omunye umfundi incwadi yokuzalwa yamanga. Izakhamizi ziye zamangakhulula umsolwa. Lokhu kubangele ukuthi izakhamizi zizame ukutshisa inkamba yamapholisa. Amapholisa agcine echitha abantu laba ngokudubula ngenhlamvu ezingabulaliyo kodwa ezizwisa ubuhlungu. Kulimale ipholisa elilodwa kulesi sehlakalo. Izakhamizi zithe ngokwehlulwa ngamapholisa zaqala ukungena ngendlu ngendlu zikuduza lokuhlasela abakwamanye amazwe. Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala e-Oliven Hotbush esikhethe kwaziwa ngokuthi ngumnumzana Sithole uthi lobanje isimo sisahlalisekile abazi iyozala nkomoni.
Sokushubile la bade basafuna abantu bangaphandle ngoba bale crime.
Ukuhlaselwa kwabokuza kwele South Africa lonyaka uqale kumaviki asanda kwedlula kulandela ukubulawa kwepolisa e-Diepsloot ngabasolwa ababikwa bedabuka eZimbabwe. Leli lihlazo eselifake abokuza enkingeni enkulu ngitsho labamsulwa kutsho umnumzana Eden Gideon Gama.
Thina singabakamzilikazi siyayigxeka kakhulu leyo nto yokuthi kubulawa abantu kuzogama lapha. Thina sibalekile sifuna kuzocasha lapha sizovikela impilo zethu ezibulawayo lekhaya.
Isikhulume samapolisa uBrigadier Vishnu Naidu uthe sebeqhube umhlangano lezakhamizi ze-Oliven Hotbush bezikhuthaza ukuthi zibike bonke ubugange emapholiseni hathi ukufaka umthetho ezandleni zazo. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Itali leSenate khonapha eMelika izolo livote lisala ukuthi kuvizwe abafakazi ekuthonisweni kwamacala etheswa uMongameli Donald Trump. Amalunga ebandla lamademocrats kuleli tali ayiwo achutshiswa leli cala njalo athi kumele kube labafakazi. Athole amavoti angu-49 kuphela kwathi abebandla likaTrump abamvikelayo bathola amavoti angamachumi amabili lanye. Ngezinye indlela lokhu sokuyikuphela kwamacala kaTrump abalisa elokudinga ukungenela kwele Ukraine kumbusazwe weMelika kanye lelokuzama ukuvimba isandla seSenate ebesiphenya lolu daba. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Into ekade indelekile vele ukuthi izakwenzeka ukuthi abafuna iqiniso. Umuntu ongafuna ufakazi kafuna iqiniso, ofuna ufakazi ufuna iqiniso. Okwesibili ivele yona iRepublican Party siyaba sesikhwameni sikaPresident uTrump ikuye wayitshintsha lokhu wangena ngo-2016 abantu labana abaku-Senate labaku-House nabantu abasebedependa kuye asebefila ngaphansi kwahlane labo ngeke baphumelele okhethwe. Ngakho yinto engamangalisiyo kodwa-ke kusho ukuthi iqiniso lizabe lifile ekade lidingeka elizaphuma kuvele ukuthi ziningi izinto ezonakaleyo. Kanti-ke bangabe sebeguqula izinto eziningi ngoba for the first time into eyenzakaleyo ukuthi kakusoze kube labofakazi abafakaza ekuthuthisweni kwecala. Osekufitha ukuthi kusiya phambili kuzaba nzima noma nguphi upresident ozangena ukuthi angene ngaphansi komthetho uzabe sesenza intando yakhe.
Leli tale likhangelelwe ukuvota njalo okokugcina ngeviki ezayo lapho elikhangelelwe khona ukumgeza njengoba sebevele basho ukuthi kabafuni kube lobufakazi bama-Republicans. Singabona yini mhlawumbe kusiba lamasalamusi abanye babo becine beguqula umqondo bebambana lama-Democrats bevotela ukumfumana elecala?
Angeke kwenzeke lokho ngendlela okungakhona vele kasoze bamethesa icala. Bangabantu njengoba nisilo abalibalekela iqiniso kusuka ngosuku lokuqala kanti bangabantu futhi asebangena ngaphansi kwakhe osekusenza ukuthi kakusavuma ukuthi babe lo mcabango wabo ozimeleyo. Into kuphela esiyingozi ukuthi kusuka namhlanje kusiya phambili upresident weMelika uyabe selamandla amakhulu kakhulu osokumlinganisa lenkosi yona liyana abayizwishayo ngo-1776 bethola uzibuse mhlaka-4 July.
Umnumzana Efi Dlela Ncube yingcwethi yecubungula ezombusazwe. Kusenjalo idali leSupreme Court khonapha eMelika izolo livumele uhulumende kaTrump ukuthi avimbe isizalwane zakwamanye amazwe ezigoqela eleNigeria ezilokholo lwesiMuslim ukuza eMelika. Singene kwezabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. namhla sixoxalo Councillor Fanny Chira oka Ward 9 eLwendulu eWange okungenye yendawo lapho abantu abalahlekelwa zimpahla khona ngemva kokunaka kwezulu lesikhukhula kumaviki ambalwa edluleyo. Sihlaziya ukuthi abesifazana, amantombazana nabantwana bahlezi njani endaweni lapho abagcinwe khona, babikwa bezahlala lapha okwesikhatshana kusalungiswa lapho abahlezi khona.
Sofa akulama-sanitary pads engingawabona ebuya. Bengibona ukudla kuphela, ama-sanitary pads kazange afike.
Kodwa bayawakhalaza yini abantu?
Ye, bayawakhalaza omama. Ngiyakhumbula ngikhuluma lomunye ebekhala la ekhala ngama-pampers akhe awe preparation angenwe ngamanzi. So labo omama lawo lamantombazana bayakhala ngendaba yamapesi.
Bengabe bebaningi abantwana balokhu bechujwa yini?
Lapha e-guest house bakwanisa ukufika about 5. And then lo omunye lo ebekhala kakhulu bekuyizinto ze-preparation because uju anytime. So laye njengomuntu wayekhangelela ukuthi ngiju wayesestokile into zakhe.
Oh, lapho sikhuluma ngomuntu ozithweleyo.
Yehe, sikhuluma ngomuntu ozithweleyo.
Kuyini elikwenzayo ngalaba abalokhu bedinga ama-sanitary pads? Bayenelisa yini ukuwafinyelela?
Lokhu sisacela njalo ebantwini. Sinayo futhi i-CPU layo iyancedisa, iyadinga ukuthi singathola eminye abasincedisayo.
Bapheka njani?
Ama-rooms lapho abahlala khona kulamagesi. So kulabanye labana abalama-stoves awo alokhu esasebenza. So bayakwanisa ukupheka kuma-rooms abo khona lapho. At the same time i-guest house ine-stove yayo. Nxa kuyukuthi i-stove lesiyana sesafa beyond repair, like for now even uku-repair we can't even talk about it. So ikhona i-stove lapho abakwanisa khona ukupheka e-kitchen.
Ngulongulo ubuya lokudla kwakhe.
Ehe, lolo uziphekela yedwa. Umuntu lomuntu uyazigcinela ukudla kwakhe.
Ama-donations ayenela yini?
Okwakathesi hayi, lana ngeke ngakhala ngithi bangalala bengadlanga namuhla. Hayi, kufikile bayakwanisa ukuthova sibili elinye iviki. Sikhangelele ukuthi abanye bayabuya futhi amanye ama-players bezoncedisa.
Abantwana besikolo bathola yini amabhuku?
Abantwana besikolo bake bathola amabhuku, bayahamba esikolo. Hayi, ku-department yona leyo hayi kulungile. Ama-uniform abo ebengawonakalanga kodwa eziyinje izembatho zabo, because anjeyakwazi kungana eziyigqoko ziba lamamosi. So kwasuka kwaba lamamosi. So zona lezi ezibuyileyo zike zadonethwa, ha bezikhona mbijana but bezingekho enough ukuthi zikwane wonke umuntu khonapho.
Kulabanye abahlezi eCinderella bona-ke?
AbeCinderella labo ngabantu banye, it's just ukuthi ngama-ward achiyeneyo but konke okutholakala yilaba abahlala ngapha e-guest house. LabeCinderella labo bayakuthola. Kulabanye abalutshwane kwenye iwadi eseMpumalanga, and then kulabanye futhi kwenye iwadi eyi-area ye-railways, iward 14. Kule Lwendulu, kule Mpumalanga, kule railways, kule Cinderella. Bahlezi ezindaweni ezijiyeneyo. Laba abasempumalanga bakhona eMpumalanga, abeCinderella bakhona eCinderella, abe-railways labo bakhona e-railways. Laba abahamba emsebenzini labo bavuka behamba emsebenzini, akulankinga.
Leyo bekuyingxoxo noCouncillor Fanny Chira okaWard 9 eLwendulu eWange. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesikhulumeli senye yenkosi zamaNdebele, umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hawu, ngiyabonga babuGande, ngibonge njalo futhi labalaleli abalaleleyo.
Yeah, ungasitshela ukuthi kuhamba njani, sizwa kuthiwa inkosi ibise South Africa. Usitshele ngohambo lwayo.
Inkosi uMzilikazi wesibili uSt Raphael Khumalo mhlaka 25 kuyona linyanga esiyiqeda namhlanje ubese South Africa enxushwe yinkosi uMampuru owesithathu. Lapho kade kulesikhumbuzo khona sikaMampuru, inkosi Mampuru wesibili owabulawa ngabelungu bembulalela ukuthi khona uyala ukuthi alandele izinqumo zabo, uyala ukuthi khona abagobele. So kade kuhlangene amakhosi amaningi kakhulu laphayana bekhumbula inkosi Mampuru wesibili, inkosi yabaPedi.
Ubenxusiwe yini?
Ubenxuswa ngoJanuwari. Last year, nakathethi futhi bathi bemthumela futhi invitation ukuthi wena ahambe abuye eSouth Africa azokhuluma ngoba kumnyaka ophelileyo futhi ngekhona ngale ukhulumile futhi khona ngale.
Ebukhosini nguye yedwa ovela eZimbabwe obenxusiwe kumbe bakhona yini abanye abakokhumala?
Hayi, kuvele kunxuswa inkosi kuphela ba. Abanye labantu vela siyomakhosi baba, kunxuswe inkosi kuphela, akekho omunye umuntu onxusiweyo. Emcimbini lo ngoba bona kade benxusa amakhosi, hatshi abantu nje kuphela. So banxuse yena kuphela njengenkosi eyaziwayo esuka laphapho leZimbabwe.
Manje emcimbini wona lo ungasitshela ukuthi kuyini okunye okwenziweyo okungaziwa ngabalaleli?
Kube kukhunjulwa inkosi Mampuru wesibili, yiso isiqokoqela ebesikhona kule isikhumbuzo leso. Amakhosi wonke abelapha ezokhuluma, labamele amakhosi bezokhuluma behaya uMampuru-lo. Lama government officials abekhona, isikhulumeli sikagovernment ekade sikhona kakhulu uDr Nkosazana Zuma, anti amazi uminister lo wekhokuda lo osehofisini kapresident Cyril Ramaphosa, nguye okade ekhokhele iqula likahulumende. So kube kuvele kuzokhunjulwa baba imisebenzi yamakhosi ayizole ngapha umuntu bekhuluma ngaleyo nto.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngithanda ukuvalelisa abalaleli umthakazi wonke ejikelele ukuthi khona hayi kwenzakale isimanga kakhulu, inkosi yethu ihambile yahlangana lamanye amakhosi. Yikho into esihlele siyiyona leyo ukuthi khona njengesizwe sakithi sisekele inkosi, ngoba amakhosi amanye athesazi ukuthi lapha kule nkosi njalo inkosi abayaziyo ngumzilikazi wesibili. Yikho kenxusile kuwona lo mcimbi omkhulu okukhona eLimpopo enkosini yamaPedi uMampuru. Ngiyabonga abalaleli.
Hayi, lathi sibongile, ube le mpela viki enhle.
Hayi, siyabonga ezalo.
Loke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, isikhulumeli senkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilali.
Siyabonga Chris ngohlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Likhumbule kusasa kulohlelo lwamasiko, kulohlelo lwabasakhulayo kanye lohlelo lokholo. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Unkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa uvalelwe ejele leChikurubi namuhla esetheswa icala lokutshaya umlizane wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abamasonto namuhla ukuthi uhulumende wakhe uphakathi kokulwisana lenkohlakalo kanye lokuhlenga umnotho. Kodwa iMDC ithi udlala ngesikhathi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngenjabulo ngontungamili Nkomo Lilale.